kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumaikhobe namhlanje sixoxa ngesimo somnotho eZimbabwe sifuna ukuza ukuthi abosomabhizimusi abangabantu abasakhulayo bona baphila kanjani njengoba isimo somnotho asimanga kuhle ukuze sizwe okuningi ngodaba lwesegudwini sixoxa lonkosana Mazibisa yena ongisakhulayo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship abanye bathi yali njalo ongusomabhizimusi ongisakhulayo masambeni kuye siyezwe okuningi Right, ngiyakwamukela kuhlelo labasakhulayo mnumzana unjani?
Hayi ngiyaphila mfowethu, lawo unjani khona ngapha?
Hayi, lami ngiphilile. So masithinte udaba olusegudwini namhlanje, yini umbono wakho mayelana ngesimo somnotho eZimbabwe?
Isimo somnotho elizweni lakithi isimaye-maye, sipona-pona, akukhanyi ukuthi kuyaphetha ngani. Abathi khona kungesikhiwa, the markets are tumbling, they are always up and down. Kodwa ngakuya ngathi ngayizinto ziyakuyela esimeni saso idola lithuzimele kuhle ingxoxo zonke zichasise kuhle ukuthi idola liminga kwakhona nebond inothi liminga kwakhona yikho komqoko abantu abafuna ukuzwisisa abafuna ukuthi okwenzakala ngo 2008 kuphinde kube hlele balahlekelwe izimali zabo
hayi siyakuzwa awungitsheleke mnumzana njengoba isimo somnotho asimanga kahle kwamanje abasomabhizimusi abasakhulayo bona baphila kanjani
hey lapha kunzima wethu angifuni ukutshela amanga kunzima sibili ngoba especially to ama young entrepreneurs our sources maybe for in terms of raw materials ozananzela ukuthi kufunakala I foreign currency and amabhangi bengafuniki ama foreign currency you need to apply in the tax time kuma black market nxa usayithenga forex yakhona sithenga at a higher price the cost of production becomes higher so engwenanzele kakhulu especially uma entrepreneurs amaningi adengwazi ama small medium enterprises amaningi asuspendile ama operations
ngiyazi vele ukuthi wena ungomunye wabasakhulayo abadabuka kwele Zimbabwe ababe kuhlelo Mandela Washington Fellowship lona uhlelo lenjongo yokuthuthukisa ulwazi lwabasakhulayo abadabuka kuzwekazi eAfrica nxa sisixoxisana ngendaba zebusiness njalo ezobukhokheli kukhona na owakufunda kuhlelo lolu olungasiza abosomabhizimusi ngesikhathi esifana lalesi eZimbabwe lapho isimo somnotho asibanga kuhle
iprogram lana nxa ungathiwa abantu bayaphinda-phinda kaningi-kaningi bengingathi ukuthi abaphinda abantu ngoba iprogram lana ifala ulo donsela ulo vivi lokwenza izinto ngoba ama lessons learned that were coming across there is iproblem esilayo iZimbabwe is nothing new labo abakhona ngali they also underwent similar problems like ours but umahluko is how do you deal with the problem so engakufunda khona lokho kusenza abanye bethu sibe resilient and tell ourselves ukuthi there's always light at the end of the tunnel for example Ivermont was not different from Bulawayo like yake yavala ama industry wonke but they've re-industrialized using ama latest technology using ulwazi lalabo abantu abathi lami ngiyakukholwa ukuthi ulwazi esalifunda ngalo uhulumende engakhulumisana nathi sihlale phansi singathi implementa lolo lwazi lokuvuselela amandustrial
ngike ngaba ngenhlanhla yokuxoxa labontanga abaphile emazweni ngodaba losimo somnotho eZimbabwe and uyazi ukuthi bakhona abantu abalesifiso sokufaka imali yabo kwele Zimbabwe ngesingisi sithi investing uyabakhuthaza na ukuthi bakwenze khona
owakhathesi ngathi 50-50 ngombono wami until there is clarity until confusion in the market moves and we have a proper currency, we have dollarized the economy, and there is a way where people can also take out their money. Remember, abantu labancane investors imali zabo eZimbabwe. It's not a charity. Zimali omele ziwuyele ezinye zabo ezithethwe kwama-big corporations, ama-companies khona ngale mazweni. Omele ziwuyele ziyi-return on investment. Then ngayilethi ukhupha njani. Yizinto okumele ama-modalities uhulumende axoxisane labantu abasemazweni ukuthi in as much as it is open for business, how open are the gates in terms of financial inclusion and financial transferability? Kuboniswane. So athethi ngathi mina abantu abaningi babambile izimali zabo until confusion izidlule.
Hayi Nkosana ngiyakuzwa ngikuzwile ngilethemba lokuthi laba abalaleli bazakuzwa kahle ngiyabonga kakhulu bhuti bekuhla ukuba lawe kuhlelo.
Hayi nami siyabonga mfowethu.
Hayi mthwakazi omuhle isikhathi du du du. Nxa usandukungena kuhlelo usandukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo Nkosana Mazibisa kwanele kwalamhla masidibane ngevikezayo. Olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumaikhobe.